phezulu ongene lomhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esilidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhulula ngenani labatsha abangelancwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka koMzimuni wedise inyembezi lapho ebikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wakho bangisemncane ugogo ozala umama wakho. Ngathi sebefukula ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho useGoli angimazi. Ngawufunda ngaze ngawutofunko. Ngehlulekile ukubhala ufunko ngijoba nokuthi angilade. Ugogo uzamile ukungithatha isidedi wehluleka ngenxa yokuthi kuthiwa kufunakala idedi kama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilade.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wethule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakhe wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise umntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuyele ubaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni ngithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wasamazi ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Fund owesitezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama-birth certificates osekudala ukuthi bengasayi esikolo.
Okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abazimciso wabo ukuthi ngubani ngoba ngumuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala u-grade 7 bekumele baregistre beku-grade 6 khathesi. So then abayenelisanga ukuregistra u-grade 7 ngenxa yokuthi abala mabhethi. So kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali u-grade 7 umntwana bahlezi ekhaya babuyisele emuva last week sokuthiwa baregistre.
Omunye okhalezi mathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngiyakhombani umuntu walapha engubu uyalayo kwaumngane ngabhubha asela nabantwana nabanzukulu sekungithitha emahofisini bakaye ngaphandle kokuthi kubuyele ngakini sanamusa nokungisenzinenzalo angilangicubha nabantwana abanazithuba sekubuyela ngisakwanisa ukubuyeke ngakuyela ngani nganamasa uyabathi kumasobho hhayi thina lukwazi ukungizeni sengithweni nzima angisakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Petrus Njazo ematetheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uzulu ayenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali yokuthi ngigade ngiyokubulawa ngiyethathi irekhodi yomntwana. Sengithithile khonapho egwanda belokhu sengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Yeke kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthi sekumahhala uzonke uzulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistanga emthinini bazazisakala njani ukuthi bakhona? Akuphiwe yonke umuntu mahhala.
Umgcinisihlalo wale komiti yephalamende u-retired Brigadier General Lev Mayihlome olilunga ledale lephalamende emela imdingwane uthi udubo lwama-birth certificates lukhulu.
Sifike lapha sesizwile imbono yabantu. Uhlupho lolu lukhanya lukhulu. Kukhanya into le yahlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa la emadorobheni bahlala nosihlupho phalanayo. Department ye-Register General kuzamele kube le-imithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe
umqoqo wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu i-petition sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificate lama-ID ngoba ukhanya ukomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abasha abangenele umhlangano bathi umumo ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.